Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 28 mpandula 2021 u Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo
kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ilizwe liyaba nenguquko
umanisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus
so ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku WhatsApp ma platforms ahlukeneyo aku virtual amanye njalo lo sizayenza in person sinazelela inamba le ekhulunywayo ngokhulumende ukuthi sinanzelele
izisebenzi zenkampani yeMonarch Steel kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha
kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange 63,000 dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezanu PF phambilini kokhetho oluzayo. Ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama-district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo. Iphephandaba le-Newsday lithi sokuvele emgceke ukuthi kulamaxuku amabili kubandla lezanu PF. Elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Kumabandla aphikisayo lokho kungani akuqokozeli kangako ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende engowebandla le-MDC Alliance. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uThendai Biti ebuyele ephalamende labanye bakhe. We hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale. Ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathina kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese lendaba zethu ezilokhu zikhona ukuthi hambe i-Supreme Court judgment liyana yenzakala ngalowana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni lawo kusemthethweni yini yikho kwathiwe i-Supreme Court yini leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa yikho okwenzakalayo kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ilizwe liyaba lenguquko wonke umuntu usefuna inguquko yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathina kwepolitiki thina njenge-MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu namhlanje mbona sesiqine kakhulu kokuthi ungangena noma ngapi bona ngani phakathina kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle ababona okuthiyeneyo balutshwana khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi na kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho akulandaba ukuthi izinyamazana zewange national park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu bezimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla lezanu PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena izanu PF izamanyana lezanu PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nami okwakuqala bakhona phakathi na kwezanu PF abayi faction phakathi na kwezanu PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so izanu yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyizanu nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye faction ambona ukuthi mina bazavumelana la mbona ngani uzayehlula ngoba izanu lezanu ayengeke yamanyana yona izanu enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi na kwayo ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe kwenzakala indawo yonke lapho kungani khona izanu yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi na kwayo izanu ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo banibana abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebengithethisa kwelinye ilanga ngabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongelama results
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni seMathebelele North edalela iParliamente engowebandla leMDC Alliance. Umanispala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe i-budget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa i-budget yomnyaka. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Eish ya lapho mina ngokubona kwami i-budget enkulu kumele ingene esibhedlela. Mbona ngani emaklinikhi kulapho kulohlupho khona. Emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali.
Isikhulumi sekansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi sebeqalile uhlelo lwabo lolu.
Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela ibudget yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho. Siqeda lapho bese sixoxisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi siyenzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa lezakhamizi. Sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp ma-platforms ahlukeneyo aku-virtual. Amanye njalo sizayenza in person. Sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumende ukuthi sinanzelele.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kobulawayo izakhamiza kobulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council besenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni. Qakathekile ukuthi sibe ne-budget esivumelana khona, sibe ne-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeli lingameya wedolobho leli uCouncillor Mlandu Ncube uthi njengeCouncili bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheke ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hhayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansi imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu koBulawayo ezamiswa umsebenzi, lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha. Lolu daba soluphethwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Zithe sezikhishiwe kwakumele kube package, retrenchment package abazitholayo, kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona. Yathula kayisahambisanga ama-retrenchment packet yabantu abazali laba ababesebenza e-Monarch Steel, ngoba laba bazali babesebenze e-Monarch Steel ubune abanye owaseva isikhathi eside, wasebenza isikhathi eside ule 41 years. Usetshonile ke lowo muntu njalo sokusela abantwana bakhe, yiwasebelwela leyimali ngokwamanje. So engimnanzeleleyo ole minyaka emncane ngingathi ule 25 years. Wayele waba le 25 years esebenza eMonarch.
Ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba?
Lolu daba lwathathelwa amanyathelo kwabala amanye ababengamalunga e-union yezimthawu ababuya ukuzocela usizo abadala, bacela useceleni kwabo usizo. Kwaba labanye ababe ngamalunga enye i-union abathi neyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawo. Ikhampani uMonarch Steel wasehamba e-NSC, yase wasehamba e-Labour Court. Bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Labour Court kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000. Owayengu-HR ngaleso sikhathi, ongu-HR weMonarch engu-Obvious Sibanda, ongu-HR we-Trigger Products engu-Mangena Bekezela Mangena. Okwenzakalayo ukuthi u-HR weMonarch Steel ongu-Obvious Sibanda, no Mr. Obvious Sibanda, wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali. Kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowo uMangena onguye engathi senior HR ngoba engu-HR we-Trigger Products, wasesithi yena no, cha ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we-Trigger Products. So uMonarch Steel is not a legal entity, akawopheki ngoba libopha umntwana, kodwa umnini muzi nguye kumele ulecala. So bathi bona mele sibuphe umnini muzi, hayi umntwana. yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye iSupreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihanjiswe yile union ineu le Supreme Court judgment yayisithi no Monarch Steel ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzo ongu-tracker products. So lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already. Kulawo manyathelo-ke amanye asethethwe kusalokhu sisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonarch sibone ukuthi yiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana Owen Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. iStudio 7 ayanelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi oJikeja sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana abakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi oJikeja laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili ubusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu linaba laleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani, linjani baladeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7. Lifisela impilo enhle evelela kusomandla. Bakithi mina ngiya kusibangilizwe, sibangilizwe, sibangilizwe, qabuko Nkomo, siyakudinga. Sikhulule lo mqondisi bantu, sikhulule nini. Ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami. Ngabe sibangilizwe, lo mqondisi liyabambana, libe ndawonye, libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi, libe into yinye enxenye lingasikhipha eGibhite njengabantwana bako-Israyeli. UNkulunkulu wabakhipha eGibhite wabafaka eKhenani. Yathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu benkosi, asithandazeneni bantu bakithi, siphume kuleyo Gibhite siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili, uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga, thina singaphetsholosho siyalidinga, siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo, kuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho. Kodwa sikhona lapha nje etsholosho, izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwa emsakazweni. Asikaziboni ngamehlo. Ngitsho bona amakhampeningi la enziwayo, sibona amakhampeningi ayezana yiwe siwabonayo kuphela, kodwa okuningi vele ayi lokhu ebakithi singakaboni lutho. Athi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Ye, ngibingelele, ngibingelele kuStudio 7, ngibingelele kuStudio 7 kubasakazi bonke abathandekayo. Okhulumayo kuyitholela kwaNgoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotsho, endaweni yaseBhubhude. Ngithi thina thina singabahlali baseTsholotsho bakithi sihleli njalo ngaso sonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphendulekiyo ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani njalo futhi kanti thina sikweyiphi ileveli yeklasi yokuphila emhlabeni wonalowu umhlaba okamthwakazi ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa asilamanzi akulamadamu imigwaqo kayenziwa imigwaqo kona manje mawuthi uyabheka imigwaqo yethu nokukukula kona kwano kwakusenziwa kwakuyigredi gugula akusayenziwa kungamagodigodi kanti itharizofakwa nini makwenze njani nalwalo umgwaqo osuke eplumtree ubheke eTsholotsho siye Victoria Falls ngoba that road is the international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba nama-opportunities okuthengisa izinto ababenazo so but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government i-government isilahlela izandla izitshela ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimoda ngabona besicela ukuthi khona lokhu kudlule imeseji le kifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista nathi siyayidinga intuthuko nathi siyayidinga imigwaqela etara njengakwezinye indawo hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina sibe singenatara ngiyabonga
ngiyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kuloo ndaba leya umqondisi moya le esihluphile liyawuyekela umqondisi moya ekhampeni abantu labakumvalela
ngibingelele kubasakazi bakastudio 7 nabalandeli bakastudio 7 bantu bakithi indoda ekhulumayo le umoyo ngokuzabizala elibani mina bantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi yiso lesi okumele sisukume ngobuningi siyovotela ikusasa lethu bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi sidimandeni i-diaspora vote siregistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli na esisikhethele yona ngiyabonga
salibonani salibonani bakamthwakazi salibonani mahlabezulu ngiyalibengelela lonke labaphethe istudio 7 mina engikhulumayo ngomfazi wompofu ngisuka enkayi kungizwisa ubuhlungu mangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe ngibona abayiphikisayo lindaba ngabantu abatsha kati history kabayifundanga yini bona bengizwa beyiphikisa lindaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona abafunda abayesikolo but at the end of the day abafundanga lutho history kabayazi angisuye mina owemthwakazi hayi mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama 1980s ukungena kwamgabe lonkomo kwakufanele amadoda la ngolo lalowo ayekibo ayekwakhe ilizwe lelahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amandebele bathatha babahlanganisa amandebele ayewodwa ngapha emadebeleleni yikho kuthiwa kule Midlands amashona ayewodwa le emashoneni belenkosi yabo amashona khonale ngapha amandebele elenkosi yabo ngapha kwakuvele kungacelelwana kungahanjelwana ilizwe leli vele lalikabili kwakuhlezwi njalo thina sikhuluma ngehistory silandela ihistory hayi khona ukuphikisa nje into ngaziyo bengithanda sibili ukuthi ke ngilandise kakhulu indaba abantu bayizwisi abalalela uStudio 7 manje ukuthi angithi sibanengi ufale sithi gaga kuma audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo
sanimanani ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 ngibingelele abasakazi bonke ngibingelele isizwe sakomthokazi sonke ngithi mahlabezulu kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithwa letha izindaba zakithi ngendlela efanele yikho isikhalo nginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlulula abalithwese phezina kwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe selabuswa isizwe esiyi-1 for 41 years uma lolu bandlululo lungekho so kusho ukuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlale esihlalweni for 41 years yikho ncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe izizwe zonke abakomthwakazi niyazazi, nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo ZANU-PF, kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi. Asiphumeni entweni zamashona, senze into engeyethu, silandele upresident esesimphiwe nguNkulunkulu, president on a vision, president His Excellency Mqondisi Moyo, ubaba onguye osethunywe ukuthi ezokhulula isizwe sakomthwakazi njengesizwe sakwa-Israyeli. Asikhokhelele enkululekeni. Yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi, silandele imilayelo yakomthwakazi. Nansi inkululeko ifikile. Ngiyabonga abantu bakithi, zethemba inkulumo yami izofundwa nami emsakazeni.
Studio 7 abalaleli, Studio 7 abasakazi, bonke nje sibathi phecephece ngamagama abo bonke, ontungamili uChris Gande, ubanibani osithandekile Mhlanga, awu bantu libaninga ngesibenelise lonke zizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabongwa ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona. Namhla zoze ngizitsho ngebizo, ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani, noma kanjani balwe bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlebeni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu kulohlupho endaweni esihlala kiyo. Indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu 11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo. Abantu bathengisa iganga likahulumende, bethengisela abantu ngama 8,000 rands. Iganga just iganga elingazange lifakwe lutho, 8,000 rands. Nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezana uPF sizobhoost iphathi ukuthi koniza wina, anguzwisisi ngoba abantu bezana uPF kathi iphathi ngeyabo. Obelieve gawule labo chumayela libezwe ukuthi bayisupport iphathi, abayisupport ngokuphiwa ulutho, bayisupport ngekhanda kuphela ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyina.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa yi-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson and Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe kwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya, lapho esikhona e-Indiana, le ndawo eseduzane, isimo se-corona sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Kokuthi lanxa usuthe wayibamba, ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela. Kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele, ngoba kungaphinda kubuyele futhi sokuloku amagavena lama-mayors bebhekisa le ndaba ukuthi-ke kuthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabo umemetheke njengalokhu ya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo, kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona. Mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngazwe, abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo labantu ababo siyinto nje esingumphica, isiyimpica badala, akusazi ukuya phambili emuva. Kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagqize eqhakala, mhlawumbe kaze lusile, so asazi ukuthi kuyazala nkomona. Kodwa-ke sikhuleka ukuthi akusoze kube kube njengalokhu yanoke seke sakubona. Ya, hhayi yikho lokho-ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engubonayo. Ya,
umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanispala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.